ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 17 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The use of the normal currency for transacting purposes has also continued to go up, reaching a total amount of $459 million from 189 million transactions for the full year of 2019.
Usibalukhulu webhanga le Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for the abantu abale albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years nama reading glasses for free.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawe emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo lomkhuhlane wethukela. Abomanyano we-European Union lamhlanje bakhiphe ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kuluhlu lwabetheswa izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle uhulumende ekhangelele ukuba kusiyaphela iminyaka emihlanu elandelayo sekubuyelwe esimeni sokuthi umuntu wonke uyabe esebenzisa imali yeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMangudya uveze lokhu esethula umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy emkhosini owenzelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni, abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uzulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-accounts abo.
The use of free funds in Zimbabwe has always been allowed since time immemorial.
Ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala, awukaguquki lokho. Limali yakwamanye amazwe ikusilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini semali engenayo eZimbabwe kumali ethola ilizwe lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Yimali eningi le kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa umnumzana Mlindelwa Mancitshana, isizalwane seZimbabwe oyingcithi kwezombusazwe lakwezomnotho, uwamukela ngokuthandabuza umbiko kaMangujika.
Imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyifunayo. Wonke umuntu wonke alakho usecharger elinganisa ngedola leMelika. So ukuthi lizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana la kutshoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola leMelika. So i-de-dollarization akhuluma ngayo kayi exist, kayiphili, into engaphiliyo leyana. Okuyikho kumqoka kathesi sikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola leMelika. So kusalele yena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kwi-economy ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economists and African Democrats Lead, umnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla abakuzwisisi okuthiwo nguMangujika.
Ngoba into ayikhulumayo ayisoyinto eyenzakalayo on the ground.
ngoba kathesi ngabhoda amashopu wonke lawa, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay, ubhadala nge-RTGS, bekutshela ukuthi uconvert from US to RTGS. So kunoka ukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyayenzakala same lapho esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa ngumangujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathumeza imali ephandle emazweni buye emabhenki, umuntu uyayithola imali yakho ninjalo. Khonapho ngingavumelana laye ukuthi on that issue I think right, and thank them for that. Ukuthi khona anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-dollarization angivumelani laye, ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bond kumbe i-RTGS, but sebe-charge ngama-US dollars.
UDr. Mangujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe ese-inflation siza kwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho usiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakoBulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokuzinikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwamaphila le-albinism. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakoBulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokunikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwabaphila le-albinism. Abaphila le-albinism labadala bamukele ngenjabulo amafutha lamangilazi okubala kungelanhlawulo, bethi akulula ukuthi bathole imali yokuthi bayehlolwa ezibhedlela, njalo okwamanje odokotela lokhe bekhalala imisebenzi. Umnumzana Albert Mkandla owenhlanganiso ye-Lions International uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amangilazi okubalisa, sibanika ama-lotions for the abantu abale-albinism, sincedisa abadala between 35 and 65 years lama-reading glasses for free.
Umsekeli kamphathintambo wezamafekithali lokuthengiselana elilunga ledale lephalamende emela izansi yakoBulawayo umnumzana Raj Modi laye ube khona kulumkhosi.
I do this once medical camp.
Lokhu sikwenza njalo nje ukuncedisa impila kahle kaZulu. Namhla sipha abantu amangilazi okubala ayi-3000 RTGS ezitolo ezisedolobheni. Kodwa ke lapha sipha mahala ngemva kokuhlola amehlo, njalo le mpumela itshengisa ukuba uyawadinga. Lokhu kuhle kakhulu ngoba nxa umuntu ezihambela kudokotela angabhadala 5000 RTGS, kodwa ke lapha konke kwenziwa mahala.
Which is very good because the whole process can cost about $5,000 if somebody wants to go to the doctor.
Unkosikazi Sharon Gumbi, omunye wabaphila le-albinism ekhokhela inhlanganiso ye-Princess Safety Center, uchaza inhlupho abahlangana lazo.
Silama challenges amaningi kakhulu, nani i-skin cancer ebangwa ukuswelakala kwe-skin lotion, njalo lempahla ezinde ezingaba zisivikela elangeni. I-skin lotion singayiswela, siyakhathazeka kakhulu kakhulu ngesizathu selanga, and iyadura kakhulu, ayithengeki. Kura imbodlela eyodwa nje engayenza ukuthi umuntu akwanise ukuqeda inyanga ungayithola ngabo 300 to 500 RTGS. Silama challenges njalo awamehlo kakhulu. Umuntu wonke nje ophila lalolu hlupho lwe-albinism ule problem ye-eyesight. So siyafisa ukuthi ngabe mahlabe Zulu liyasincedisa ukuthi sithole ama glasses, ama spectacles, and then what is taller futhi ama sunscreen.
Omunye wabasakhulayo ophila le-albinism umnumzana Ben Dube uthi lanxa lamhlanje bethole amafutha la kungelambadalo, bona abakucelayo ukuthi intengo yawo lapho bezithengela yehliswe ngoba iqonge kakhulu eZimbabwe.
Sizile lapha eBitol lapha okade kulohlelo khona olokuphiwa ama class lokutest ama class. Sibonge kakhulu ngoba sikuthole esikuzeleyo, basiphile i-prescription and then lama class isayizo kade ulawo swathole. amalotion esagcwayo thina price yakhona akhona sebili but I price iyadura kakhulu vele more 300 pound vele igapha elabe lelincane futhi so vele siyayenza okukuphathisa egoli because egoli kuchipile.
Umnumzana Albert Khumalo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi yena uyabonga ukuba uthole usizo namhlanje.
Hayi, uhlelo lwanamhla lukhululekile kakhulu emoyeni ngoba bendohlupho lokubala incede kakhulu. Into endithokozisa ukuthi uhlelo lolo i-free mahara. Amangilazi bevele le problem yamehlo senzama kumadokotela ngehluleko ukuwathenga. Lapha hayi, ngithokozile kakhulu mahara amangilazi.
Lolu hlelo lokuhlola amehlo kungelambadalo lwelanga elilodwa lwenzelwe eLuveve eBeitel kobulawayo luqoqwe ngabenhlanganiso yeBulawayo Centenary Lions Club bemanyene labe Lions International. Umsekeli kamphathi ntambo wezama industry lokuthengiselana umnumzana Modi abe company yeFirst Mutual lezinye inhlanganiso lukhanya luphumelele okwamagama ngoba abantu baze ngobuningi kwenelisa ukuhlolwa abangamakhulu amanye lengxenye i-458 phakathi kwalabo abangaphezu kwekhulu i-127 kumele bayehlinzwa amehlo kuthi phose abangamachumi amabili i-18 banikezwe amangilazi okuvikela ilanga kuthi phose abalikhulu abangu-92 banikezwa amangilazi okubala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-European Union lamhlanje wazise ukuthi uzaqhelisa ngomnyaka izijeziso azethulela inkampani yeZimbabwe Defence Industries ngoba ibutho letheswa umlando wokubulala abantu ngomnyaka ka-2018. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwethule ngabe EU luveza ukubana abane abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenoto babalisa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umphathi ntambo wezokulima uPerence Shiri, isiphathamandla sebutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe, umfelokazi kowayengumongameli Robert Mgabe. Lanxa laba bantu bakhitshwe kuluhlu lwabe-EU, umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe lokhe bekuluhlu lukahulumende wele Melika. Lo manyano uphinde waphuma lesinqumo sokuqhelisa izijeziso elazethulela inkampani kahulumende eZimbabwe Defence Industries ngomunye umnyaka ngenxa yokufunyanwa kwabebutho belecala lokudubula lokubulala abantu ngomnyaka 2018. Ugwalo oluphunyiswe ngabe EU luthi ukwengezwa kwezijeziso zeZimbabwe Defence Industries akuphazamisi ngitsho lakancane intuthuko yomnotho wele Zimbabwe, ukutshalwa kwemali elizweni kanye lomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweZimbabwe le-EU. Abanye inhlanganiso ezizimeleyo ezinjengabo Crisis in Zimbabwe Coalition labamabandla aphikisayo agoqela ele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baveze ukujabulela inyathelo elithethwe ngabe EU leli. Iningi labo bathi kukuhulumende kaMnangagwa ukuthi izijeziso zenotho lezi zikhitshwe zonke kusiya ngokuthi uselandela umbuso wentando kaZulu eqhuba kuhle ukhetho kanye lokulondoloza ilungelo loluntu. Umphathi ntambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko othi bayalamukela ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe ngabe EU leli, esithi kuveza kubana isiqalisa ukuba lezithelo imizamo eyenziwa nguhulumende kaMnangagwa yokuletha inguquko elizweni. Umoyo uqhubeke ethi lezi zijeziso kumele zikhitshwe zonke ngokuphangisa, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lendlala enkulu. Lo mbiko uthi njalo bazaqhubeka bekhulumisana labe-EU okuzasekelwa la ngumhlangano phakathi wamacelo omabili oqoqwe ngohlangu lalonyaka eBrussels kulandela owenzelwe eHarare nyakenye. I-EU ikhuthaze uhulumende weZimbabwe kubana aphange aguqule indlela aphatha ngayo intuthuko yezomnotho eyezombusazwe ukuze zikhitshwe zonke izijeziso zomnotho lezi. Yakhuthaza njalo ukuthi kwenziwe inkulumo ezimqotho phakathi kwamabandla ezombusazwe wonke elizweni. Ilinkuthazo iza ngesikhathi inkokele yamabandla amakhulu elizweni aphikisanayo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa bedonselana ekuthini bakhulumisane. Umnangagwa esithi wasungula inkulumo phansi kohlelo ole Political Actors Dialogue Pollard. Ngakho ke uChamisa kabuye njengabanye bonke. Yena uChamisa esithi iPollard ngamandlwane nje, yena ufuna inkulumo ezilawulwa ngumlamlankunzi waphandle kwelizwe onjengomongameli kumbe owake waba ngumongameli welizwe. Ngimelaye iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Lamuhla likhefu lokukhumbula omongameli belemelika elithiwa iPresident's Day. Leli khefu laqala ngomnyaka ka-1885 kunanzwa ilanga lokuzalwa kukamongameli George Washington, kodwa kathesi sokunanzwa bonke abake baba ngomongameli belemelika. Indawo eziningi bezivaliwe lanxa kwamanye ama-states leli khefu alinanzwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Leli lingathi litsha ngithi ngoba asilale thina leli khefu okuthokona i-President's Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangela izinto babheke emuva babheke phambili. Mina ngokubona kwami
manje, nxa uqathanisa lekhaya, ubona ungani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe komunye umnyaka kwela kusasa?
Aya, angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngenxa yokuphoza kufana nalalukana owakusezonga umoyi umgabe okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kuba i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njiyani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday.
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguZulu wonke yini, kumbe bakhona ababe bekhonona?
Bakhona ababe bekhonona, bangaba khona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresident wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President's Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle, mbona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu lokho, loba uqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likapresident's Day.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo elithethwe ngumanyano we-European Union lokwethulela izijeziso zenotho ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kanye lokuqhelisa izijeziso ezethulelwa inkampani yeZimbabwe Defence Industries. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, i-World Health Organization, isibike ngemfa yomuntu wakuqala osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuzwekazi le-Afrika esibhedlela sakwele-Egypt. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, osekwethekeleleni kwele Angola, uncome kakhulu umongameli João Lourenço ngomsebenzi wakhe wokulwisana lenkohlakalo. Izakhamizi zeCholocho ezisebenza kwele South Africa sezisungule umkhankaso wokuvuselela ukupenda lokuthengela imithi lemitshina isibhedlela esikhulu seCholocho, leso abathi sikusimo esisibi njalo esidanisayo kakhulu. uBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Langamalungu enhlanganiso endwasa kusa Cholojo Community Development Trust ngesikhathi kuthene Johannesburg ekhanda amaqhinga okuthola uxhaso lokuvuselela isibhedlela esikhulu eCholojo, iCholojo Hospital. Osaphethe isikhundla samgcinihlalo walihlanganisa unkosikazi Ellen Ndlovu ozalwa kwamakhaza iCholojo kodwa osakhe kosiphepha uthi njengesakhamizi seCholojo kubenza behlise izinyembezi ukubona isibhedlela sabo sesingamanxiwa anjeya.
Icholojo kulusizi, akulanguko, akulama curtains. Ma ugula ugululele embetheni uzutshone omunye khanyeni kungela ukuthi bekubhale. Sathola kungela mtshina wokutesta iBP. Labawathayo bawatha ngezandla, imtshina yokuwatha ayisebenzi. Even ama-toilet ayebhala ukuthi isambuzi kasisebenzi. Sidinga usizo bakithi.
Nkosikazi Ndlovu futhi ngesikhathi besiya kulesi sibhedlela besiya kupha uncedo ngekhefu lekhisimusi esanda kwedlula bathola abantwana abagulayo bembetha amathawulo aletha umhelo. Uthi phose yonke into eyenza isibhedlela kuthiwa isibhedlela ayisekho kuleya ndawo kukuqela ngitsho lengubo sewuzwisa usizi. Umnumzana Dennis Macala Nkomo odabuka eMkandume kosikende kuwadi 10 obuya abe ngusobhuku kuleyo ndawo uthi obakhathaza kakhulu ukuthi le klinika yakibo kosikende uphahla seluwobokele. Lokhu uthi kutsho ukuthi umuntu engagula usamelela kufa njengoba lesibhedlela esikhulu sekukomnyama obambile.
Cholojo mina ngokwazi kwami ngama-90s yayirefer abantu babe-refer from empilo bezolatshwa khona eCholojo plus njalo i-training center yamanensi befundela ukuba unensi kumbe befundela ukuba udokotela. So ngayindawo ekhangelelwa kakhulu impela ukuthi njengoba indawo efundisela amanensi ibe indawo ehlanzekileyo plus kukhanya lama-toilet bathi ama-toilet asebenzi kuningi ukungasebenzi esibhedlela seCholojo.
Amalungu enhlanganiso wendosa kuse egoqela izalwane zeCholojo ezisezimbabwe lezihlala kwele South Africa nakwamanye amazwe athi afuna ukuvuselela lesi sibhedlela sibe ngezinye sezithenjiweyo elizweni. Kodwa-ke umnumzana Khanyisani Ncube ongunobhala walenhlanganiso ukuthi ukuze konke lokho bakwenze badinga uxhaso kuye wonke olesifiso sokuba lesandla ekuvuselelweni kweCholojo Hospital.
Sananzelela ukuthi iCholojo is a very rich district, inothe kakhulu kodwa sisasilele emuva. Sasesithi iCholojo sizayithuthukisa ngezimali zethu eziphuma ezikhwameni zethu njengabantu baseCholojo. Futhi sizazama nokucela kuma-donors izimali. We've got our timber, we've got mineral wealth, sine wildlife, ivory. So yiwo la ama-resources esihlose ukuthi njengendosa kusa siwasebenzise ukuthi sithuthukise iCholojo.
Ngokwamanje lenhlanganiso sithola usizo lokupenda inje yokubelethela kulesi sibhedlela kanti bathi bebefisa ukusipenda sonke nxa bengathola uxhaso lwependa eningi. Inhlanganiso yendosakusa ebhaliswe ngokusemthethweni koBulawayo nyakenye ithi fisa zonke izakhamizi zeCholojo zibe ngamalunga okuyinto abathi izabapha amandla okuqhuba yonke imisebenzi yentuthuko edingwa ngabantu beCholojo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lumnyaka umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzenzelwa koBulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse kweminyaka engamachumi amane adluleyo. Iminyaka yonke lo mcimbi ubusenzelwa eHarare kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko omnumzana Max Mgandla.
Sibuye kathesi le-independence ukuthi yenzelwe koBulawayo for the first time. Kutsho ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wawuqala khona lokhu. Ngoba lokhana ukuthi khona bebebhothabhotha besiya ngale nangale kuhlala kuthiwa iHarare, iHarare. Nxa sebebuye khona lapha koBulawayo, ngibona ngazani inhlonipho yona lena eyenziweyo. Ngoba lezi njongo zingabe zikhona but mina ngibona ngazani inhlonipho enkulu kakhulu eyenziwe yona lana ukuthi i-independence yayenziwe koBulawayo. UBulawayo ingaze yathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona lempini, ingazani lokho esisegangeni. So labo abantu bakuBulawayo kumele besukume bekhangela khona lokuthi kathi laba abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti uBulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona eWhite City kokuke kwadubuka ibhomba, kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo MDC lokunye kunjalo?
Igazi labantu bokobulawayo emadebeleni lile-leadership when you come to into enizomba ngazo lezo zomzabalazo. Njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphana, khona apho esitendi emakhokhoba khona lapho. So i-White City lami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ile mbali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezo. Kusukela kudala nakudala ngama-60s ibhora leli vele lalidlalelwa khona laphana e-White City. Kungena ama-WhatsApp lawa nabantu lani. Okwakukhona yikhona kuyaba nje kuphela ukuthi khona ibhura yayivele umthotha phansi ibiza abantu ukutani i-stadium sigcwele senyanyeka. Kodwa kusuka labantu abafika kakudana khonale kubo mtoko emanikaland khona le eHurungu. So i-network yayivele ikhona, kodwa-ke ngase sikhangela-ke ngezombangazo sibili lobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni, yikho lapho kuvele kuphethwe khona esidukwini. Kuhlupha nje ukuthela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuyizinto kuma-positions lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiwa ngaphandle, yikho lapho kubi khona lapho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Arinel ukuthi Mandire uthi iqembu lakhe lizabe likhangelelwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokusila kwalo ekugunyulweni kusigaba se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Arnel ngelinye lamaqembu abegunyelwe kusigaba se-Southern Region Division 1 ekupheleni kwesizini yanyaka enye, kodwa inhlanganiso yezifa Southern Region ikubone kufanele ukuba leli qembu limenywe ukuba liphenduke ngoba lingelinye lamaqembu amalutshwane abesenelisa ukubhadala inhlawulo ezidingakalayo engabanjwanga ngamandla. Ngemva kokuphiwa kwalo elinye ithuba ukuba lidlale njalo kusigaba se-Southern Region Division 1, iqembu leli liqhatshe umqeqeshi uMandire yena obeqeqesha iqembu lesiyu nyaka enye, lona elike laba ngelinye lamaqembu abehlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngehlandla qala ele midlalo. Ekhuluma ngemva kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu lakhe elidlale le qembu leBulawayo City ngempela viki edlileyo, uMandire uthe umkhulu umsebenzi ababhekane lawo njengabaqeqeshi abatsha baleli qembu.
Into ekhona ukuthi bafuna ukulolonga abafana ukuthi at least masisadlala ama-games kube lula. Abafana abaningi ngabafana abatsha ababuyayo from amanye ama-clubs and given the history ye-team yokuthi athi relegatiwe vele it's pressure kithi thina esibuyile ama-coaches and the new players esikhona, but hopefully with today's performance siyakwazisa ukuthi siyakhe phezu kwakho nokho then sikompite in the league.
Kumidlalo emibili edlalwe yeli qembu le-Arnel leBulawayo City, owakuqala uphelele eBulawayo City lingqobe nge-5 kanya, kuthi kwesibili iqembu leBulawayo City linqobe nge-2-1. UMandire uthi balamaviki amabili beqale amalungiselelo abo alonyaka njalo bazaqhubekela phambili bedlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuze bakhethe abadlali abalohlonzi abangamela umsindo wokudlala kusigaba se-Southern Region Division 1. Kusenjalo iqembu leMossi Rovers elisedolobheni lase-Victoria Falls selikhangelelwa njengelinye lamaqembu angaphakamisa isicoco lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 ngemva kokuba lithenge abadlali abaningi abezinga laphezulu. Abanye babo asebeke bancedisa amanye amaqembu ubathole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Laba badlali ngabadlalisa abangenise iqembu leBulawayo City nyakenye abathi uFizwel Madazi, uChris Magweri, uDaryl Nyandoro kanye loThabani Goredema. Abadlali laba balandele umqeqeshi obeqeqesha iqembu leBulawayo City nyakenye uTry Ncube, ikanti abanye abadlali asebeke badlala ku-PSL ngababalisa uNozinti, uWellington Muya, uThakunda Muzuva kanye loMakathi Dube. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Usimalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Manguja uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle. Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngowa past 6 lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.